So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 24 Mbimbitho 2021 ngupresident Jeremiah. Emabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa usungule usemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo ungusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zinnen ubotshiwe kwele DRC. Elebotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhambahamba ebusuku awe-curfew. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 olwe-Sinopharm Vaccination Program Phase 2 eVictoria Falls lamhlanje. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ekhuluma embuthaneni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19.
I commend all frontline workers and security services for the fortitude and dedication with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Uqhubeke ethi abantu bengalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uHussein Sibanda uvumelane nomongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ethi abantu abahlatshwe leli jekiseni.
Njalo kuqakathekile ukuthi inkokheli zelizwe njengo-president abe phambili nxa sokuhlatshwa abantu injekisheni lezo ukwenzela ukuthi kukhuthaze abantu kubanike isibindi esokuba labo bangene kulolu hlelo. Njalo siyathokoza kakhulu ukuthi sike sakhankasa ukuthi labafundisi lamakholwa inkokheli zibe phambili. Siyathokoza ukuthi babe khona lolu hlelo olomuntu wonke lapha eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi sonke injekisheni siyithathe ukwenzela ukuthi inani labantu eliyabe selivikelekile ku-COVID-19 libe likhulu kakhulu ukuze lo mkhuhlane ubandezelwe phansi.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni eye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala luqale ngeviki edluleyo. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm vaccine eVictoria Falls zibalisa isibhedlela seVictoria Falls, iChinotimba Clinic, iZRP Camp Clinic leZimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho leVictoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 awe-Sinopharm vaccine akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelithumi lathoba minwe mibili kusiya kwedlula amachumi ayisithupha 18 to 65. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle lokondliwa kwabantwana uDokotela John Mangwiro uchaze ukuba izakhamizi zeVictoria Falls zizahlatshwa ukuze lapho izethekeli zifika bebe bevikelekile kubhubhano lweCOVID-19. Embuthaneni waseVictoria Falls uMnangagwa Mnangagwa unuse inkokheli zamabandla enkonzo zomanyano owe Zimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, lenkokheli zamabandla ezombusazwe. Abantu abangamashumi amahlanu ekhulwini balahlekelwa imisebenzi edolobheni leVictoria Falls kulandela ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo bese kuhlatshwe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi edlula amane lane 44,135 ijekiseni yeCOVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amashumi amane 36,717 asebebanjwe beleCoronavirus kusukela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lane 34,447 babo kungabagule basila. Abakhulelwe lesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1,516. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Siphambaniso Moyo osebenza ehoteleni esedolobheni leVictoria Falls ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni eye-COVID-19 Sinopharm vaccine.
Angezwa uhlupho engengaba lalo lokuhlaba kwangikhona bengazwanga lokuthi bahlabe nje ngantani into enjengameva neva sebethi sebeqede sebehlabile kodwa hhayi anzange ngithole hlupho lemzimbeni ngiyazizwela nje ngikahle anilahlupho olukhona. Sengikwazi ukuthi senze Sinopharm esengiyihlatshiwe senzele le i-second dose ozakumele ukuthi ngiyihlaba mhlaka 21 asebenzele ukuthi loba ngingaphi kwendawo ngiyakwanisa ukuyihlaba so yililanga esengimelelekeleyo.
Singathi-ke ukuhlatshwa kwakho lokhu uzihambele wena kumbe ubanjwe ngamandla ukuthi uhlabe?
Mbanjwanga ngamandla kodwa ngenxa yokuthi kwaphuma ilizwi elivela kubaphathi bomangameli futhi Victoria Falls isemasi ukuthi yonke ihlale. Ngase sithi kateza lokuza yikwini okuzangenza ngigejele emuva yikwini ngoba obviously ngizahlatshwa. So kumele ngizihambele, ngazihambela-ke mina ngedwa ngazihlakela akuzange kube nohlupho, akula muntu ongifosileyo ngoba kunje siyakwazi le emsebenzini bazathumela iqula ukuthi lizohlala emahoteleni kodwa mina ngizihambele ngingahanjiswanga ehotela, ngingahanjiswanga ukuthi umuntu enjele ukuthi hambe uyohlala. Ngihlabile lenkosikazi yabe yangifonela kahle ukuthi kusehlabile so ngathi thina kumuntu yesihlale.
Ye, so ukuhlatshwa lokhu kuthoni kuwe baba uMoyo?
Ukuhlatshwa lokhu nje embuza ukuthi bengichathisele ukuze ngihlatshwe bathi ikuvikela ukuthi nxa uhlatshiwe nxa umkhuhlane usubuya awusozuze ngamandla njengokubana ungahlatshwanga kodwa nxa usuhlatshiwe uzaba lobubelo. Yebo asali ukuthi umuntu uyafa kodwa kathesi usungaba la ama-chances okuthi uphile ngenxa yokuthi uhlatshiwe.
So kodwa akutho phela ukuthi sokumele ujanqule lapha ungenzi khonako ukuzivikela.
Uze wona nabasembatshela ngathi hathi lina lihlaba 18 and above. Laba-ke abangaphansi basebesithi wena ukuze ukwenze ucabanga njani. Ngase sithi vele ukuze sifake amamaski lokuthi kune umthetho nala i-social distance yenzela ukuthi nana sivikele laba abangahlatshwanga and yikho kumele kwenzakale ukuthi nana ayisuke ukuthi sokumele ukuqoloshe ukuthi usukulahlela imaski le usuyekele ukwenza i-social distance that is the distance no. So kumele konkeka ukuqhathisa.
So nina khonapha ekhaya likupraktisa njani njengoba ungena emabhasini usenza konke lokhu kwenza njani?
Emabhasini kunzima laphana kaduzi kunzima ngoba liyabalanili kodwa sokumele uzinanzelele ukuthi imaski yakho ulayo igqokile njalo le-sanitizer yakho uyenzeka ukuthi lalapho obambe khona kumbe wenzayo uyasanitiza ngoba umthetho awutshintshana okutshintshayo ukwenza kwakho wena ungayekeli kwenza ngendlela okumele yenzakale ngayo ngozabasendabeni kodwa ungayenza ngendlela okumele kwenzakale ngayo
ngoza fikele. Umnumzana Siphambaniso Moyo usebenza eVictoria Falls. Lapho ke limuze exoxa lo Gibbs Dube esejimila echolojo. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kweleBelarus njalo engusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali uMnumzana Alexander Zingman ubotshiwe kweleDRC ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina esiya eHarare. Akukaziwa ukubana ubotshelweni kodwa amanye amaphephandaba abika ukubana ingaba ebezama ukuthengisa izikhali ngaphandle komthetho. UZingman ubikwa elobudlelwano obuqinileyo lomongameli Emmerson Mnangagwa njalo ababili laba sebeke baphuma emifanekisweni bebonke. Umbuzo wokuthi ubotshelweni usemlonyeni wabaningi. Mpathindambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa kanye labogatsha lezomvikela abaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi ukubotshwa kukaZingman nxa singakukhangela ngelihlo lokuthi ekuqaleni ubeke waba lomhlangano lo Joseph Kabila kuyikuthi uJoseph Kabila ubebuye wazohlangana loMnangagwa. Singakhohlwa phela ukuthi uJoseph Kabila ube ngumongameli weDRC eCongo ngasiphi isikhathi. Sikhuluma ngesikhathi oMnangagwa betshontsha beluta iCongo isikhathi lesene singathi phecelezi ngesilungu iCongo campaign. Yibo abafaka uKabila embusweni bengumbutho weZimbabwe. UZingman nangu sezohlangana lo Kabila kuyikuthi uKabila ubebuye ngudlu wafika eNsitha wahlangana loMnangagwa njalo eNsitha loZingman wahlangana laye. Umongameli wangale uChisekedi kabasazwanani loKabila yikho lapho kulendaba khona. Umbuzo ufanele siqale sikuzibuza wona ukuthi kuyini okungabe kade kulethe uKabila eZimbabwe njalo uZingman ezohlangana loKabila kuyina ukuxoxelo Kabila okungabe kuyikho kubangele ukuthi esefika eCongo abonakale esedojwa ngamanxusa kaChisekedi kuyikuthi usephindela eZimbabwe. Ubekade ekhulumeni eNsitha loKabila eZimbabwe. Imibuzo okufanele siyizwisisise yona leyi. Singazwisisi imibuzo leyi sizazwisisa futhi ukuthi ubotshelweni.
Ukubotshwa kwakhe kungaba kulokwenza leZimbabwe yini ngokubona kwakho engaba ebotshelweni?
Kuyasitshengisa ukuthi kukhona angabe wayekukhulumile kumeeting yakhe eNsitha leyana loKabila. UKabila lo owayengumongameli weCongo kodwa ongasazwanani ongesela budlelwano obuhle lalo umongameli weCongo okhona manje uChisekedi. So ukubotshwa kwaZingman kusitshengisa ukuthi kunengi okukade kusenzakala okumbophisileyo ngokuqondane leZimbabwe. Obviously nxa ngibala emanyuzipepheni amaningi esesiwalandelele njalo nxa sikhangela vele izimo sezinto lomkhonomi weCongo kuyasitshengisa ukuthi uZingman ngingathi ngesilungu kuliqiniso is true ukuthi kungabe kade kube le-alleged arms dealing expedition akade hambe ngayo esiyahlangana nabanye abantu. Kungenzeka futhi ukuthi uKabila vele wayebuye ukuzocela khonoku kuyikuthi uhulumende lo kaChisekedi uyakwazi ukuthi uKabila phela umuntu onjani. Singakulibali lokhu uChisekedi vele eminyakeni eminingi ubehlala ephikisana ube kumabandla aphikisana loKabila bathi zukuzuku bagcina sebengani bayazwanana but vele besikwazi ukuthi kuzagcina kufike kusibanga lesi. Akumangalisi ukubona uZingman esebotshiwe.
UMnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe uxoxele untungamile Nkomo eseBhilithane. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basungule imihlangano yokuxoxisana labenhlanganiso ezisebenzisana lozulu kwele Mozambique ejonge ukuqinisa ubudlelwane emhlobulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa ophatha isimo sezombusazwe kwele Zimbabwe. Lo mhlangano wenziwa ngesikhathi kulenkuthazo yokuba kube khona ukukhulumisana uqobo i-National Dialogue njengendlela yokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo. Umezisama sethulela lolu daba.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Tafazwa Chigandiwa uthi akaboni usiba lezithelo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeCenter for Democracy and Development kwele Mozambique.
Njengoba ibandla lezanupf lithi lona ilizwe wabona ngezathi ngelabo abala abanye abafuna ukuthi bebonisane labo nxa sesikhuluma ngokubusa kwelizwe. Siyabona njalo futhi uMathema Danda ekhuluma yena esithi ilizwe leli alilelwa abahambanga ukuyakulwa ukuthi ilizwe leli belinike uChamisi. Lokhu kusitshengisela ukuthi i-crisis ngazizama ukuzama ngendlela zonke ukuthi ikhulumisane namanye amazwe abantu abamele bekhulunywe labo maqala bona ngazathi ngabantu laba abezana uPF.
Uchikandiwa uthi kuzokuba nzima ukuthi abesadiki bangenele edabeni leZimbabwe xa kukhanyelwa inkulumo kanobhala jikelele kulinhlanganiso uDr. Stegomena Lawrence Tex othi kayikho inkinga edinga ukulungisiswa eZimbabwe.
Kodwa ngiphinde ngizibuze ukuthi nxa besithi bazozama ukuthi bakhulumele sadaki sibona executive secretary uStegomena Lawrence Tex ukhulumile emalangeni esithi yena umumo oseZimbabwe umumo wepolitics oseZimbabwe akufuni kungenelwa yisadaki ufuna ukulungisiswa phakathi kwebandla leZANU-PF lamanye amabandla anjengawe MTC kodwa angazi ukuthi lokhu kuzaphuma yini kuzaba yikho.
Unobhala jikelele womanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata uthi bona bayayamukela imizamo yokukhuthaza ukuxoxisana elizweni.
Our member churches are currently studying the national consensus proposal that was presented to His Excellency President Mnangagwa and his leadership.
Amabandla akwinhlanganiso yethu aphakathi kokukhangelisa ugwalo olwasiwa kumongameli Mnangagwa lenkokheli yakhe olwaphiwa njalo abamabandla aphikisayo elizweni. Lolu gwalo lumumethe indlela zokudinga ukuthi abantu bawelelane. Kudinga njalo indlela ezingasetshenziswa ukuthi abantu bathole ngokugcweleyo.
Isikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo le People's Democratic Party PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi usekela imizamo yonke engenziwa ukuletha ukuthula eZimbabwe.
Yona njalo indaba yokuthi izonxa siphambaniseka kukhonjwa umuntu oyedwa into yokuthi nxa into ziphambaniseka ukuba labantu abaphikisayo abathi noma okuhle kurongo ngoba kwenze nguzibane okubi kuhle ngoba kwenze nguzibane. Yona leyo njalo yi-crisis efuzwe ikhangelwe njalo kufuzakala kudingwe umuntu ongahlisekeli ihlangothi ukuthi nxa ebona iqiniso alikhulume njengeqiniso. Ayikhona ukuthi singoba ikhulume nguzibane sengamanga ukhulunywe nguzibane engamanga kuliqiniso. I-crisis inkulu ukwedlula kuphonga ukuthi hayi lwana kasuke kube kuhlale uzibane.
Le nyathelo eselikhulunywa ngalo lokuzama ukuqeda udubo lokulwisana okwenzakala eMozambique ukhumalo uthi liyancomeka.
Xa sikhangela indaba eyenzakala eMozambique ukulwa lokwenzakala kuyacina kusele kuya lala eZimbabwe yikho into enhle ukuthi winqabele ukukhatshana njengakhonapho. Njalo nxa beengeje ama-revolutionary parties kutshengisa ukuthi bafuna ukuinkluda wonke umuntu into enhle kakhulu abayenza yona leyo.
Lo mhlangano uza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa echaya phansi ngenduku esithi indlela kuphela yokuxoxisana ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe lomnotho kuyileyo ayibumbayo yena emveni kokhetho luka-2018 yomanyano wamabandla aphatheka kilo eye-Political Actors Dialogue Pollard. Umnangagwa wakubeka kwacaca ukuthi ofuna ukuphatheka kungxoxo zokulungisisa isimo elizweni kumele enze lokho ngaphansi kwePollard. Umhlangano waseMozambique uqale lamhla uphela mhla ka-27 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Iqula labenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bazosebenzisa leli thuba ukwazisa inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ngesimo sezombusazwe ukuze kucetshisanwe ukuthi hlandlabani elingadlalwa ngabenhlanganiso ye-Southern African Development Community SADC ukulungisisa udaba lweZimbabwe. Ngaphandle kodaba lweZimbabwe oluye kwethulelwa abenhlanganiso lezi labe-Center for Democracy and Development CDC abayibo abaqoqela umhlangano kubikwa kuzohlafunwa olokulwisana oseluqhamuke esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique. Lolu dubo oluqale ngomnyaka ka-2017 lubikwa selubangele ukufa kwabantu wazane abayizigidi ezimbili lengxenye 2500 kuthi abayizigidi ezingafika phose amakhulu ayisikhombisa enkulungwane zabantu 700,000 sekungababalekele imizi yabo. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition benza isicelo mhla ka-11 lwezinyakenye kwabenhlanganiso ye-SADC ekuthini bangenele kunkinga zokulwisana lezigebenga esezihluphile kwele Mozambique ezithi zilwa ngaphansi kokholo lwesi-Islam. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ekubambeni umkhuhlane eye COVID-19 vaccine. Kanyele ezivelayo kwamanye amazwe namafitshane.
Uhulumende weMelika lamakhansili amadolobho edolobheni leColorado bathi basadingisisa ngembali yowesilisa oyetheswa icala lokubulala abantu abalichumi evenkilini eBoulder kuyonale iviki. Umnumzana Ahmad Al-Alemi Alisa ubotshwe ngomvulo esitolo seKing Salt ekude lalapho ahlala khona eEvada. Wabuya kweleMelika labazali bakhe evela elizweni leSyria njalo uvikwa ekhulele eMelika. Izihlobo zakhe zithi uqalise ukudlalisa isikhali sombhobho ukusukana ezedluleyo njalo bacabangela ukuthi ubegula umkhuhlane wengqondo. UMongameli Denis Sassou Nguesso weCongo usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe okutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa. Ule minyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 eyokuzalwa njalo usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 edluleyo.
ELeBotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokungezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Lokhu sekuthundubeze amathemba abanye baseZimbabwe abakade bekhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lePasika. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLeBotswana.
UMongameli Mokgweetsi Masisi ubike ngolwesibili ukuthi eLeBotswana selizaphindela njalo kumahola angeziweyo ukuthi abantu bengahambi ebusuku i-curfew. Ekuqaleni kwayo nale inyanga uMasisi ubebike ukuba i-curfew izayekethiswa ngamahola amabili eqala ngehola lechumi yabusuku siyakwe lesine ekuseni. Kodwa ngolwesibili uMasisi ubike ukuthi sekubuyelwe kumahola okuqala isungulwa ngehola lesishiyagalombili kusiyakwe lesine ekuseni. Phezu kwalokhu uMasisi uthi ukubuthana kwabantu akusavunyelwa ngaphandle kwemhlangano eqakathekileyo egoqela iziphathamandla zelizwe. Ekuqaleni kukambimbitho uMasisi uthe noma nje kuyekethiswa ezinye iziqiniso ze-COVID-19 leBotswana belingakaphumi engozini.
You may have observed over the past few weeks that the pandemic tide has not ebbed in Botswana.
Ningabe linanzelele ukuthi umkhuhlane lo kawehlanga kweLeBotswana kodwa uqhonyiwe kwamagama osekufake izibhedlela lezinye indawo ngaphansi kwezidingo esikhulu.
And healthcare facilities are overwhelmed due to COVID-19.
Amanyathela amatsha kamongameli Masisi atshiye abanye abeZimbabwe belokuthandabuza phezu kwenhambo zekhefu lePasika. Abanye kade bekhangelele ukulubhekisa ekhaya ekuqaleni kwekhefu lePasika kodwa sekukhanya engathi kuzaba lukhuni. Umzana Stanley Ncube ohlala eHaburoni uthi ubona kuzangena iziqondiso ezintsha ngaphambi kwekhefu lePasika.
Ye, ukubizelwa kwekhefu sokuzaphazamisa amalungiselo okuyekhaya ngesikhathi se-Easter. Konje kumele sihlale sizimisele ukuthi sibone amanye ama-restrictions azafakwa phezu kwalokhu esesikubonile ukufana lama-curfew lokubuthana kwabantu. Yebo kambe siyakwazi ukuthi ama-statistics yethu kuleli lizwe amakahle. Konje sizahlala lokhu sizevalwena.
IBotswana isithola isengxakini ngemva kokuvumela abantu ukuthi behlaba ikhefu leKhisimusi. Ngemva komnyaka omutsha inani labatholakala beligciwane lecorona ligqonye okumangalisayo. Ngalesi sizathu omunye weZimbabwe eHaburoni uMnumzana Mthabisi Dube uthi kaboni ikhefu lePhasika lizafana leminyaka yonke.
Hayi, kukhanya kuzaba yi-Easter nzima lonyaka sikhangele ukukhwela kwama-COVID cases. Okokuqala, kungenzeka ukuthi abantu behlule kuya ekhaya because of ama-travel restrictions, njalo kuza kuba lamanye ama-restrictions azakwenza ukuthi ikhefu leli lePhasika libe ngelinye lalo elibi.
Elia Botswana libeke ukuthi inyanga kaNhlolanja yiyo ehamba phambili ngenani labantu ababulawa yi-COVID besike ephosa amakhulu amabili i-193. Nakuyona le inyanga sebephose befike ikhulu lengxenye i-139 asebebhubhe ngomkhuhlane lo. IBotswana ekaqali uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 noma nje yaphiwa amambodlela ayinkulungwane ezingamathumi amathathu i-70,000 ilizwe le-India ekuqaleni kwayona le inyanga. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi yena ulethemba lokuba iqembu leli lizanqoba eleBotswana kusasa emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations loba nje lingela abanye abadlali balo abathenjiweyo. Thathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lizangena emdlalweni wakusasa lingela abadlali abambalwa abavame ukuba yingxenye yaleli qembu ngezizathu ezigoqela ukwaliswa ngamaqembu abawadlalelayo kanye lokulimala. Abanye balaba badlali abadlalela amaqembu akwele-United Kingdom behluleke ukuba khona ngoba ele-UK lilaye ukuba bazahlaliswa bodwa nxa sebebuyela khona le ngoba eleZimbabwe lifakwe kuluhlu lwamazwe angavikelekanga emkhuhlaneni we-COVID-19. Umqeqetshi uLogarusich uthi akusizi ukutshona bekhalela amanzi asechithekile kodwa bazasebenza ngokukhona.
Sitshaywa ngemva kwendlebe kodwa kule sizathu esokuba khona kwethu lapha. Sesikhangelele kubadlali ababalisa ukapteni weqembu abalesikhathi eside bedlalela iqembu ukuba babambisane lalaba abatsha sithole impumela ekhwabithekayo. Ukukhala kusizi kumele sizithembe. Mina ngilalo ithemba njalo labafana labo abakhona batshengisa ukuba bazimisele ukudlala.
Abadlali abangekhoyo babalisa uMavela Sinakamba, uThenda Idarikwa, uKama Biliat, uTino Kadewere, uMarshall Munetsi, uPrince Dube kanye labanye. Ukapteni weqembu lamaWarriors uKnowledge Mzwana laye uvumelane lomqeqeshi wakhe ukuba kumele banqobe kwele Botswana loba abanye abadlali abathenjiweyo bengekho.
Kumele sikunanzelele ukuba lapha okusemqoka yikuba sinqobe sithole ilungelo lokuyadlala ku-AFCON. Esimeni esinje akuqakathekanga ukuba sidlale kuhle kodwa okuqakathekileyo ukuba sinqobe. Ngiyabakholwa laba abadlali abakhona njalo ngilethemba elokuba silakho ukuthola impumela ejabulisayo.
Iqembu leZimbabwe leBotswana kusibaya sika-Group H lapho iqembu le-Algeria osekuyilo eseliphumelele ukuyadlala komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ka-2022. Komunye umdlalo wesuka Group H iqembu leZambia lizadibana nele-Algeria kusasa ngolwesine. Iqembu le-Algeria lilemiklomelo elichumi kuthi eleZimbabwe lilemiklomelo emihlanu. Iqembu leBotswana lilemiklomelo emine kuthi eleZambia lilemiklomelo emithathu. Kumidlalo yokucina yesibaya sikaGroup H iqembu leZimbabwe lizemukela eleZambia kuthi ele-Algeria lizangqikelana leleBotswana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sinyeke ihlukane isihloko othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungula ukusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela imikhuhlane i-COVID-19 vaccine eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo engusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingman ubotshwa kwele DRC. ELeBotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhambahamba ebusuku awe-curfew. Silugweba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo mhlasethu esijelanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.